Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 Nkwenkwezi 2023 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora izolo lixotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBridge izolo ebulele abantu abane. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families. Oluthakazelelwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora likotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma athi unkosikazi Shorai Chiwara owa ward 2 labo umnumzana Chikariro owe ward 5 lombayi wadlamini oka ward 17 besetheswa umlando wokungaqhubi kuhle umsebenzi njalo sebengelinye sebekule kwelinye ibandla. Lokhu kulandela uqotshwa njalo kukameya weKadoma umnumzana Action Nyamkondiwa owayengukhansela ka ward 3 umnumzana Edson Enumzira oka ward 4 lomnumzana Nigel Rosario obengeka ward 15. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe phakathi kwesikhatshana esilandelayo. I-Studio 7 ixoxe lesikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube yena-ke ochasisa izizathu abazixotshele amakhansela lawa.
Iqiniso ukuthi asifisi ukuthi ngabe siyaxotsha abantu abakhethwayo, kodwa uhlupho esilalo ukuthi nxa abantu bakhethwa bengasayenzi kuhle sibabize emhlanganweni kumbe emahofisini ukuthi kuyani sihlale phansi sixoxe ngalokho okukhulunywa ngabantu insolo zabo nalokho abakuswelayo okuvela emahofisini eno babe sebenqaba ukubuya emahofisini basitshela ukuthi hayi bona sebekwenye i-political party.
Kuyini sibisibili okuyabe kukhononwa ngabantu?
Abantu babe bekhuluma ngendaba zokuthi imali eziphumayo zisiya ku-constituency development azifiki ngendlela. Imisebenzi okumele yenziwe kuma-constituency kayenziwa ngendlela, okungangokuthi bakhona abayabe sebefaka izandla zabo emalini lomphakathi. Nxa sesizama ukuthi siqondise lokho sebe siba ngabantu ababa ngabayenye iphathi kumbe lawo maphathi kawala ndaba ukuthi umuntu okhethiweyo osehofisi nongukhansela usebenza njani. So sisala nje singasela esingakwenza ngaphandle kokuthi sibaxotshe, ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhuluma ngenkalakatha yemisebenzi yabo isenziwa emahofisini lapha amathenda ini abakuzwayo abantu ukuthi awuhambi kuhle befuna ukuqondisiswa. Kodwa nxa ukhansela engaseyi kubuya ephathini eyiyo akhethwa ekiyo, njalo kusekukhanya ngathi sokula lapho acatsha khona angabuzwa khona ukuthi wenzani udleni kabani, kuyagcina kungasasebenzeki. Yikho nje sicina sesithi hayi kungcono liyekele-ke umsebenzi okwakhathesi liyedinga khona ngale ukuthi likhethwe khona ngale elithi selikhona, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa lingaphambanisa likhona ngale bangaliqondisa.
Lo-ke bekuyisikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube ekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye wabaxotshiweyo unkosikazi Shorai Chiwara obemele uward 2 ugcizelele ukuthi ngempela wemukele incwadi evele ku-MDCT imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni, kodwa engakutshayi indiva ngoba esithi wayevele esephumile kulelo bandla kudala. amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBide Bridge izolo. Imota lohlobo olwe Toyota Granifa ebithwele abantu abalishumi lanye isuke yaphuma umgwaqo yayatshayeka yaginquka. Abantu abane bahle bafela khona lapho, kwathi abayisikhombisa balimala kakubi. Izidumbu zababhubhileyo kanye labalimeleyo basesibhedlela eseBide Bridge District Hospital sikhulumanje. Kunjalo nje amapolisa aphinda abika awemarondera abika ngenye ingozi enzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Umuntu oyedwa ubikwa ehle wafela khona lapho, imota yohlobo olwe Toyota Tornis esuke yaginquka kwalimala ababili izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezani izolo lapho uZulu osuke osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families olutananzwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Kule nkuthazo yokuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana. Obhethi Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esizengezane eGwanda South.
Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezana eGwanda South izolo, umphathi ntambo obona ngeziphathalane labesifazane, unkosikazi Sithembiso Noni, uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abalezimulini ezidla kuhle, abantu abalezimulini ezinga hlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethu uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswe sesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 babe sebetshadile. Khonokho ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondiso ogadza lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi eMandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Umnumzana Dennis Ndlovu umnini muzi walapho uqhutshelwa umkhosi oseleminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Akhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hayi indlela yami le eyayifundiswa ngabadala inhle. Hlonipha uzehlise esikhathini sonke ube umuntu olembeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi lancase sisidide isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ubekezele ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January sikwamise 50 years shakeni. Asikho ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa labo elihle.
Umntana abo umduduzi uthi bayilokhu abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka yithi sasipheka, akula ukuthi umntwana ongumfana akula ukuthi umntwana inkazana. Enkomeni uvela isikole uyakupheke uhambe enkomeni, weekend akula sikhathi sokutshona udlala ntshompo. Asike simeni kunadadaba onjeni labomdlwane, akusindawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwe-BIM ohlala labanawakhe kulandela ukubhubha kwayise kanye lokusuka kwanini esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu umzali kungenani lokuthi kakuzali. Umfundisi webandla leLutheran uReverend Sikhumbuzo Dube la ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabi lamlandu komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe yinhlanganiso yamanani amazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli lugqutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Ngimele umsakazi we Studio 7 nisesengezane Gwanda South Albert Mube.
Okwamanje ke wothi singene ke kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Ngilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo, lona olungaphansi kohlelo lwe-water rationing. Sixoxa lo Councillor Faith Msipha wakoBulawayo okaward 15 eLuvenzeni.
Abanzima kwabanye lapha abangabhakeje amanzi ngokuthi begcine amanzi khonapho yikuhlupho olukhulu ngoba ayisonke ukuthi amabhakeje abanye babanga-2, 3, 4 sokuba nzima kwanifana ngoba amabhonji nalezebezele singathi elasila akhona nje uncedisiwe leilosi project yo adlile amabhoholo ezikolo manje abathi bekukha amanzi khonaphana esikolo kuyabaumuntu eselegqiqela imfundo yabantwana.
Kuphatha njani lokho manje izakhamizi? Sibona abanye okumele bewatshe abalabantwana abalezithubo.
Hayi, akukaphathi kahle ngokuyale kuhlukumeza impilakahle yabo ngoba bana umsezagcina nisana amanzi okokuthi awagogole ezini abanye abantu balabantwana abaningi kwenye indawo akuhamba nje nisiya kwasuwa nje edibeleikomnye umama nje lapho uyakhanda abantu abaningi umntwana ezini sangozi khonakhane ukuthi azimele ukuthi ekhela amanzi wasokukhanikile umule laye nto yakuthi umuthi ayisambuzi besokushaka ngawani khona kukhanela konke iyedi ayikuvumi khonao.
Daba lolu lokuswelakala kwamanzi belihlupha kakhulu abesifazana lamantombazana ngoba kuyibo alokho besiyawakha ezibhoraneni.
Ngiyambona lokhona abasibelibesiqa ama-wheelbarrow abanye njalo belemise amakhontena besiyathenga amanzi akade ezimbakhanisanani indawo.
Sike sabona izakhamizi zikhala ngokuthi i-council ithe izagcitshela amanzi labo abangabhadalanga. Sokwenzakele yini lokho?
Kuke kwenzakala ishelthi lakhonapha yini khonapho ward 15 kuyekwenzakala but hayi ezini ezimbalwa abaphangisa ukulethelwa incwadi bavalisa ngoba alisaba le meeting labesayensi ebeyithe. Ngisithi mina izakhamizi selikhuluma ngokuthi lavalelwe azange lizele ukuthi kule ncwadi elizingeleyo kanti ngalo ngathi ngadima khona ngale esikhansile ukuthi hhayi alimuvalela izikhamizi zikhandela zidingani imali ngoba imali ayihlali khona phela.
Ye, kodwa abanye bakhala ngokuthi lanxa bethola lezi ncwadi zokuthi behlawule amanzi avele engekho kuyahambelana yini ukubhadaliswa kwabo lokuba khona kwamanzi?
Sikhulume ngakho kakhulu lakho ekhansilini ukubana abantu angazi ngabe kodwa sakhuluma ukuthi sicela abantu bengivalele ukuthi amazisi ami ambalwa adlule kulabantu abavaleleyo hhayi bengingakuyezwa khonapho but yenye simo samanzi kokuhambelana ngoba abantu bazethola amanzi maybe kabe neviki so izakhamizi akhala ngawo kakhulu ukuthi kati manje rayithi sivalelwa phakanzi njengobana zobona engekho esingawatheli ngemfakeli.
Kuke kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo esaphatha kubi abantu abaningi kakhulu kuwadi yakho khona ngapho eluveve lwaphetha ngani loluda
hayi lwahambulwaphela ngoba i-sixcouncil yazama sibili ngendlela zokubana abantu belashihara bahambe eklinika balatshwa sibili bengabhelanga lutho hhayi kwasetshenzwa kuhle sibili yakhesi ya-aniswa isihudi esiqamisile kwaphela khonaphana kwakubanele ikhonokhane kwakubanele amandla ukuthi abantu beze begcine bebanjwa isihudi
sabona njalo abanye bekhalela ukuthi ngabe i-council iyabahlawula ngoba bagula kakhulu kwake kwaba le nhlawulo kumbe ukuphathisa
hayi inhlawulo azange ibe khona ukuthi umuntu ahlawule nje ukuthi wakagula futhi ukuphathisa khonokhana abawenzayo abe-council ukuthi bebelaphi angithi bengabhalanga lutho
ngaphambilini kwale ingxoxo-ke wathi le nhlanganiso ezizimeleyo lazo zaphathisa
ye zaningi abanye bephathiswa nje kwakhane kokuthi kwakuthiwa abantu behambe dodidi okwe-resident labo ihazi be-identifya bona laba abantu aba yasuka isihudi ngibona baphathiswa kwakhana ngathi nokudla nje intethena le ngiyilambayo lapo ukuphathiswa ngoba sinekhotha sholo ngoba baphiswa ngalezo sikhathi ukuze bese amandla ukuthi nxabedlile phela amaphilisi ani nxaba besikhathi zakhona besizwa isihude kumele ukuthi inxa yegine amaphilisi edlile impubhu hhayi babezihlola ngalezo sikhathi bati kathezayo akuphela lotho
leyo bekuyingxoxo lo councillor Sebi Msipha kaward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami uzithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
njengokwethembisa kwakhe dibanani laye ngeviki elizayo kuhlelo lunye ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
ngali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sihlaziya ubukhosi bebhilitane lokugcotshwa kwenkosi uCharles abanye asebesithi kumele ubukhosi budilizwe silengcwethi umnumzana Difa wajabi bhangodube ungasitshela ukuthi njengoba inkosi isikhona esihlalweni kuhamba njani kulomehluko yini kuyakhanya yini ukuthi inkosi le ingaba yehluke lonina
okwakathesi akukabonakali impawu ezitheni babugande ezitshengiselayo ukuthi kulomehluko ekuphatheni kwakhe kulalokhu indlela umamake kade senza ngakhona kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi usaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe kodwa kwakathesi usaloko esaqhube njalo nje ngendlela umama wakhe ayeqhuba ngakhona kwakabi lo mehluko otheni esesiwubonile
sabona ngesikhathi lapho egcotshwa inkosi kugcwele abanye ababesithi kabafuni ukuthi uCharles abe nguye inkosi ungasitshela ukuthi uyona indaba le yokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekile yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa-ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe lebhilithani eligxilekiko kakhulu ngoba ukhwini yena ngokwakhe yena esaphila wayengukhwini kodwa-ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade beyimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni labo le-commonwealth kube sokusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu ababujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokho esathandana no Diana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba lobudlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kathezi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kuhle uQueen ingakho uQueen kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aze abavumele abanike license ukuthi baqhubekele phambili ngomshado wabo ingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thile esintwini sakithi nxa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele nxa ukuthi mhlawumbe esetshiyele umhlaba kodwa nazange konke lokhu akutshaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe yisibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambi esiya ehambe engena emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindi yikho wazothi Charles White esesekane lo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles ilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nxa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlawumbe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota evalekela amapaparazzi ngezinto zelezi zazisenziwa ngubaba wakhe loCamilla so ijulile kakhulu le nto leyi kulempande eziningi kakhulu ezenza abantu bengamthakazeleli uKing Charles
lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
sila njalo uChris Gande esinika uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba ngeviki ezayo kwezemidlalo liphinde laba ngutshikelo bhanqa njalo iqembu le-Highlanders ngemva kokuba litshayane lele Cranbourne Bullets umdlalo waphela kuyi-1 ka-1 namhlanje emini enkundleni ye-National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unozinti njalo kungenye ukapteni weqembu le-Highlanders u-Ariel Sibanda nguye osize iqembu lebhosi ukuba liphenduke kubulawa liphethe umklomelo owodwa ngemva kokuba ilinganiswe ngokuhlohla umbekwa ngemva kwemizuzu engama-27 lesikhombisa. Iqembu le-Cranbourne Bullets yilo ebeliqale ukuhlohla njalo lihlohlelwe ngu-Talent Chubunyu ngemva kwemizuzu engama-25 lowodwa. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders seliyehluleke ukunqoba kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa namhla lenelise ukulitshayela emambuleni ngoba imidlalo emibili edlileyo ibiphela kuyi-0-0. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-FC Platinum linqobele ze-PC Caribbean nge-1 kanyaya enkundleni yemandaba njalo lihlohlelwe nguWalter Musona. Ngaseluveve iqembu le-Chickenin linqobele Ngezi Platinum Stars nge-2 kanya njalo uVincent Moyo nguye ohlohle elinye lamagoli e-Gamecocks kanti elinye abafana beNgezi bazihlohlile. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Green Fuel litshayele Black Rhinos nge-1 kanya njalo olitshayele emambuleni ngobukhosi Sibanda. Imidlalo yekhakhulaka Premier Soccer League yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Dynamo selizemukela khona ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium ukuthi ele-Shesham lizadlala lele-Cape United ngasemandaba. Iqembu le-Wange lizemukela ele-Triangle ngase-Colliery. Akusenjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito usexolise kunompembe u-Alan Basswi ngemva kokuba ethe onompembe bacilizezele ibhoso emdlalweni wayo leSimba Bora wangempela sonto edluleyo.
Ngifuna ukuxolisa ngokuthi onompembe kanye lomsekeli wakhe bebesilwisa ekupheleni komdlalo ngemva kokuba kube khona abathe sihlohle okusegcekeni bekungasiyo offside. Angivamanga ke ukukhuluma ngabonompembe ekupheleni komdlalo ngoba ngiyabe ngibalekela ukukhuluma ngokufuthelana. Ngalokho ke ngicela uxolo kibonompembe.
Umgadli weqembu le-Highlanders uLinus Chikuwa ulitshayele emambuleni sekusele phose imizuzu zeli chumi kuba umdlalo ufike emaphethelweni kodwa umsekeli kaNompembe uZulu uphakamise iflag yakhe ngoba uChikuwa ubesephume offside. Lokho kuzondise uBrito kanye labalandeli beBhoso kodwa kuthe ngemva komdlalo kwabonakala imfanekiso ebitshengisa ukuba ngempela lomgadli ubephume ibhobho. Ukufuthela nakaBrito kungabe kubangelwa yikuba iqembu leBhoso lihluleke ukuhlohla kumidlalo yalo emibili edluleyo.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uXolani Ncube owaziwa njalo ngegama lokuthi McLean ehamba leqembu lakhe leChangani Express Band. McLean uhlabela ewele South Africa njalo lapha uphethe isingle yakhe ethiwa Umona.
Ye mfana McLean, kathi ngumona wani lo osugcwele emhlabeni jikelele ngoba ngiyezwa bonke abantu bayakhala ngalomona mfana.
Eh kuzima futhi kwenswitch lokho sekwashula abantu abaningi. Awuthi ngizwe futhi ubhekisa utiyeni uthini?
Awufuthi le ndawo inzima bafowethu. Asikhohlweni ngalezi zifa mona. Ayikhali ngo.
Ngiyabingelela kusizwe sonke ngihambi ngedwa ngihamba naye uBhekiso sibabile eqenjini uBhekiso umfo kaDube ozalwa lena eKhenzi esigabeni sakombuso emculweni sesizamazamile but sisasebasha ngoba sine-albhamu eyodwa sinama-single track awu 3 ukucula siqale ngomnyaka ka-2021.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala yonke indawo kuma social media yabhala Changa Express Band, ziyavela zonke ngobuningi bazo noma nakithi imbala uyazithola. Uyaxhumana nathi enambeni ethi +27 61 732 1784 +27 61 732 1784.
Abalandeli ubashiyela wapha manje
beqhubeke njalo besupporta bedownload imusic yethu. Lokhu kuyasikhulisa emculweni ukuthi nathi sikhule sikwazi ukuba badala njengabanye abadala nokuthi abantu bakithi bengakhohlwa ukuthi bona bekhula bakhulele erumbeni bengathi mase befika nje kwamanye amazwe uthole sebelahla irumba leya bakhula ngayo sebelandela umculo owezinye izizwe.
Lethembali ukholisile umculo kaMaclean eleChangani Express Band eqembu alicula lalo. Isikhathi sethu asavumi bakithi wathi sime lapha okwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.